bathi batshengiselani shu. Abantu abavume ukuthi sekadlula kuma-elections, abavume ukuthi siyakha ilizwe kule transitional plan ekhona esiyisebenzisayo, abavume ukuthi umango esiphezu kwawo kawuthathi 1 year, at most ungathatha 5 years kuyabe kungathi kunganelo, kodwa kumele uthathe a bit of some time ngoba ziningi izinto ezidinga ukulungisiswa. Kathi ukutshengisela khona kuza kwenzani ngaphandle kokubhidliza intumba le-complex, lokubhidliza izitolo zabantu, lokubophisa abantwana babanye abafazi abanjengomama engimkhangeleyo ezihambela egumeni lakhe njengoba ngisekhaya kanje kithi. Abantu kabafunde ukuthi ukusebenza nzima lokumanyana lokuthandana nokuthanda ilizwe yikho okwakhayo. Khonoko ukuthi sizabe silokhu sizenza lokhu nalokhu kuzasihlekisa ngamanye amazwe. Ngikhuluma kanje sobe siseRwanda. IRwanda lilizwe elafunda ukuthuthuka ngenxa yobunzima abahlangana labo ngenxa yenzondano, babulalana over 1 million people in 3 months. Thina sehluleka ukufunda izifundo zonke esahlangana lazo from 1980. Silokhu siqedwa ngabantu ngesiba labantu abathi banganikwa i-scholarship bayefunda eRhodes abuye esehumana benikwa imali bebesesisebasebetshengisela. Ngithi abantwana beZimbabwe kabayekele khonokho.
Kodwa
uthi sibe ne-engagement namanye amazwe. Thina sifuna ukuthi Britain, America, France, China, Germany, Russia, whoever it is, ngasikhangela ukuthi sizama ukwenzana. Afake umbono wakhe naye. Xa befuna ukuzokwenza amabhizinisi, kababuye bezotreda hleli lathi sisukeni kulokhwana okuthiwa yi-isolation ukuthi sibe lizwe liyihlengelile.
Kodwa abantu bakhala ngendlala futhi. Abantu bakhala ngendlala babafuthi. Bathi heyi akusasa izinto. Bathi vele
impela. Indlala ikhona jezi, indlala ikhona sibili. Indlala ikhona sibili abantu bakithi, mina ngiyahamba umango wakithi wonke lowo. Indlala ikhona lokho kuthiwa yi-climate change. I-climate change yiyo eyadala i-drought, yiyo eyadala isomiso. Isomiso kazidalwanga ngumnangagwa, azidalwanga nguthamisa.
Emadolobheni.
Uthamisa kasozathi isomiso ngesakhe ngoba sizamenzela ngcono ukuthi abuze. Umnangagwa kasozagcolwe ukuthi nguye olethe isomiso. Kasilweni lobuyanga ngendlala sibambene njengamaZimbabwe.
Babaphuthi, abanye bakhala ngokuthi emadolobheni. Bathi emadolobheni akula msebenzi.
Kuleqiniso ukuthi kabala msebenzi ngenxa yokuthi kathesi silama industry amaningi avalayo. La uyakwazi i-Gibbs kobulawa kwakuthiwa kuzokubontuthi ziyathunqa. Yes, kusathiwa kontuthi ziyathunqa kwamfana kwakuthiwa kontuthi ziyathunqa ngenxa yemphongolelo yane yeVESA kunye leminye imisebenzi eyayisenziwa ngamasekithali ngapha kubo-Belmont labo-Stone Grove. Kodwa-ke ezi-industrial hub ibulawayo izananzela ukuthi kwadeda lokhu ngenxa yezinto ezenzakala ngesikhathi sazabo-1990-2000. Kodwa okunye kasivumeni ukuthi sasalela kutechnology silokhu sithembe ukuthi thina sasivele silemitshina lamasekithali. Kasivumeni ukuthi itechnology sitshintshile sithathele okwamanye amazwe okungasenza sisebenze nzima sivuse omelini.